sendaba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Alingali tshona njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 13 zivandlela 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda
abantu bathithibele abantu bakuconfusion ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni njengo kulandelayo mbonile izinto laba abakhipha imali ngani namhlanje imali zabo babambile bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi
kodwa abasekeli bebandla lezanu PF bathi lezi izikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlalakahle kaZulu
kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize umgwaqo siyahamba esihamba kiwo ulamabhampa amabhampa sizizaba lawo
kungani amantombazana amaningi engasatshadi lezi nsuku ingcwethi ziyahlaziya lolu daba kuhlelo lwezamasiko zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7 Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wenze isimemezelo esigodlweni sakhe iState House esokuthi intengo yamafutha ezimoda izakhuphuka ngokuphindwe phose kathathu isuka kumadola adlula kancane alikhulu lamasenti idola 43. Esiya kumadola amathathu lamasenti $3.31 ezinye izitolo zibikwa zingavulwanga lamhlanje kuthi ezinye zibonakala zisethula impahla ukuze kulojwe intengo entsha esikhuphukile sixoxe lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Prince Dube Kosibanda njalo emela isigaba sePinga North edale lePhalamende
abantu bathithibele abantu bakuconfusion ngabakwazi ukuthi exactly kwenzakaleni njengo kulandelayo mbonile izinto laba abakhipha imali ngani namhlanje imali zabo babambile bathe hayi abaye kuyithengisa ngoba bakwazi ukuthi sibili value yayo isingaphi bese suka khona lapho even bona laba abathengisayo impahla ezijijeneyo ezitolo sesithola ukuthi abaningi bakhona bavalile under the pretext yokuthi bathatha ama stock tag kodwa iqiniso kuyukuthi basazama ukuthi bekhangelisise bebona ukuthi kanti vele yona iprize intengo okufuze ukuthi beyifake kuye kunto layiphi layiphi yimalini kodwa sibonile nje abanye labo bengezelela ama-prizes ngatsho nje abalaba abasebenza ukuthwala abantu abaningi besuke emalokitshini bengena edolobheni bakhwezile intengo yokugada bese kusuka khonapho kube nabanye nje asebefake intengo zabo ngama-United States dollar kumbe ngamarandi yikho osokukhona but ukuthi umuntu abekwa sisibili ukuthi kuyavuka kunjani kusasa ungani ngakukhanya ukuthi kunjani
ubona ungani kuzenzakalani nxa sikhangela ikakhulu kuyini lina amabandla aphikisayo
inkokheli zebandla eliphikisayo eseZimbabwe ngibona ngani ziyakuba lomhlangano phakathina kwesikhathi nje sifanele sesilandelayo ukuthi siphe impendulo ekwanileyo ukuthi uhamba njani kodwa nje engingakutsho ukuthi esikhala ngakho thina njengebandla eliphikisayo ukuthi besikwazi ukuthi amakhasi lawo adlalwayo awokuthatha imali besithi ibondi le-United States dollar ku-1-to-1 aza kuba lesiphetho lesi yiso isiphetho sakhona noma izolo ekhuluma ngimnangagwa ubona ukuthi hayi kukhona okuchaya amanzi kukhona okungani kakumanga kuhle okwakuqala ubebala etshengisa ukuthi la into yakhona ibalayo kayizwisisi okwesibili bese simangala ke ukuthi yiliphi ilizwe lake laba lomangameli obala ukukhwezwa kwentengo sesenza umsebenzi wabo minister okutshengisa ukuthi kukhona nje okungabe kungamanga kuhle ngaphakathina kwaleyana into esikudingayo ukuthi ngabaphume njalo lamanye ama-steps ayakwenza ukuthi i-welfare yabantu, inhlalakahle yabantu, ingalinyazwa kakhulu ukukhwela kwentengo lezi esiyazibona esasizibona kathesi siqalisa ukukhwela.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphatha amandla sebandla le MDC njalo emela isigaba sePinga North edale lePhalamende ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje abasekeli bebandla lezanu PF bathi lezi yizikhubekiso nje kuphela endleleni yokuyafika kunhlala kehla kwezulu. Sixoxele siphatha amandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule owake wamela isigaba seCholocho South edale lePhalamende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angitsho angivumelani lakho khona ukuthi kutshengise ukwehluleka kwahulumende. Ngingavumelani lakho kungezinye zezinto ezazisobala ukuthi kungakaze kulunge izinto kuzaba lobunye ubuhlungu obuthize. Umgwaqo esihamba kiwo ulamabhampa, amabhampa sizaba lawo size siyefika phambili lapho esiya khona, kodwa-ke phambili ngale kuzakuya kulunge. Izinto ezinjengazenezi yananzela ukuthi indaba yamafutha le iqalisa ukuhlupha la ngesikhathi esedlulileyo. Kukhanya nje ukuthi kulokunye kade kungani kawuhambi kuhle, kodwa kwakathesi khona sokusiba yinto ezaba nzima kakhulu ebantwini ukukhweza kwamafutha, ngoba abanye abantu abathi sebezakhweza lezinye intengo lezinto besitsho bezama ukuthi bajustify ukukhweza kwabo khonokho abazakukhweza njengoba into ade zezikhwelile kangaka.
Kodwa bona labo abasola uhulumende besithi uyehluleka bathi bona njengesibonelo uhulumende uthi idola leMelika lingutshiki lobhanqa lebond note, kodwa kahle kahle khona kuthiyene ngaleso silinganiso se-1:3 esikhulunywe ukuthi amafutha azakhwela ngaso. Uthini wena ngalo?
Ye, umumo lo sengibuyela futhi emwimeni wokuthi into zonke zenzakala lapha seziqhathanisa idola le-America le-bond lezinye imali lezi esizisebenzela njengaborand. Engikunanzelelayo ngifisa ukuthi aluba singabuyela emuva kulokunye emele kulungisiswe kuhle mayelana ngendaba ye-bond. I-bond vele lona sengificho into engasasebenziyo osekusitsho ukuthi kona ngabe vele khona kuyenzakala uhulumende aluyise ukuthi athole imali ye-America, ukuncediswa ukuthola imali ye-America, imali yangaphandle kumbe le-rand. Abantu bethi do away with i-bond. Udubo lonke lolo silulethwayo kathesi solubangelwa yile bond. I-bond yile sengaso umngane wabantu. I-bond seliyilo selifuna ukutshabalalisa izinto, ngoba wonke abayenzayo konke okubi sebeyenzayo icatheke emva kwe-bond. Nabasemgwaqweni bayenzayo icatheke emva kwe-bond. So ngabo i-bond vele alisalungelanga lutho, kodwa ubuhlungu bolobo bukhona kuzaba khona aluba i-bond lisiba khona. Ngesikhathi i-bond lalihamba, i-bond lizahamba lobuhlungu bolobo bukhona phakathi kwelizwe okade.
Alo ke umnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF njalo wake wamela isigaba seCholocho South edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngilitshiye ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabatsha.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hobe. Lamhla kuhlelo sikobulawayo Gontutu ziyathunqa sixoxa ngosakhulayo njalo oyintathe zindaba umnumzana uKeith Moyo. Sixoxa ngabantu abakumsebenzi wokuhlabela wokugida ngokunye okuthiyeneyo. Sike saxoxa labanye abantu abakumsebenzi lo balesikhalazo sokuthi abaphathisa ngokusabalalisa imisebenzi yabo ama-promoters ababaphathi kahle njalo imisakazo ayithakazeleli imisebenzi yabo. Masambeni kuye uMoyo siyezwa ukuthi lokhu kuliqiniso na. Moyo, ngiyakwamukela kuhlelo labatsha, mnumzana onjani?
Sawubona mnumzana, ngiyaphila unjani?
Hayi, thina siphilile. So Keith, masithinte udaba olukhona egudwini namhla. Abahlabeleli bethu, abantu abakumsebenzi wokugida lokunye okuthiyeneyo, bayathakazelelwa na kwele Zimbabwe?
Ngizange ngikhuluma kakhulu ngento engiyibona lapha kobulawayo. kwezinye indawo ngathi kuyahlukahlukana eZimbabwe, akufanani nje ngayonke indawo. Kodwa kwezinye indawo nje njengakobulawe lapha, into zangibona zisuke ingathi ziyahluka. Kungenxa yokuthi ama-promoters isikhathi esiningi awafuni ukubhadala esibathii ngama-entertainers. Kungenxa yokuthi kwesi sikhathi uyathola ukuthi bathi ama-entertainers ama-numbers abo are not as good as kwezinye indawo. Ama-entertainers angapha kobulawayo angathi ayisibeka ukudlowa ama-numbers. Ngakho uthola isikhathi esiningi sokungathi kuyashotshenjwana, ngathi kuyasilwana endaweni especially ezemali ngapha. Ukuze ukhangela nangokuthi i-airplay layo ingathi iyahlupha ngoba kulezi nsuku kulabayidipha yona i-paid media yokuthi wena wazi ubani njalo ungathi u-affiliated lobani.
Ngiyakuzwa. Uyazi sengibone abantu abadabuka kwamanye amazwe bebuya kwele Zimbabwe behola imali eningi ukuthi baperforme. Izalane zeZimbabwe zona abantu bayahlawula na imali eningi ukuthi bababone beperforme.
Abantu beZimbabwe bayakhipha kakhulu imali. Into esemangalisayo ukuthi basuka bekhiphe kakhulu imali nxa kubuye esiwathi ngama-foreign aid. Kodwa nxa kubuya ke kwenakithi ebantwini lakithi abafuni ukukhipha imali. Thina lapha kobulawayo sesakuthatha ngendlela yokuthi abantu bakobulawayo sebazi-alayina kakhulu ngomculo wasegod eNingizimu Afrika ngale. So kakhulu uyathola ukuthi bayathakazelela into eziphuma khona ngale e-South Africa. Kodwa kwelakibo lapha uyakuthola ukuthi bengakwazi muntu njalo bengasapoti muntu. Kungabe nje kuyikhozi yokuthi i-media yethu is more aligned to the South African media. Into esizikhonsumayo lapha kobulawayo zigcwele kakhulu into esingathi i-South African content. Ngakho nxa sokubuya umculi walapha kobulawayo esithi layo ufuna uhlabela into efana nayo, we are quick ukuthi simvalele phandle sithi hayi ufuna ukuthi abe yi-copycat.
Hayi, sikuzwile mnumzana. Gqiba uhlelo utshela abalaleli ukuthi kuyini okumele kwenzeke ukuze sithuthukise abahlabeleli bethu labanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu.
Mina ngibona ngani uze abantu abakumsebenzi lo ukuthi bathokozise uZulu kumele basapote. So mina isithelo sami kubalaleli ukuthi cela ukuthi sapote. Nxa ungezwa kulo muntu omthandayo lawe umzwile ku-intanethi kumbe uhlangane layo engumculo weZimbabwe, thenga lawe idlalashi lakhe eliyi-1 nje ukumuzwa ukuthi kanti wenzani. Semaningi ama-platforms lapha athengisa umculo lapha.
Ngiyakuzwa mnumzana. Siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabatsha.
Hayi, lami ngibonge kakhulu.
Mthwakazi omuhle limzwile umnumzana uKeith Moyo. Liyavumelana laye na lani lilombono wokuthi local is lekker na? Asixoxeni, ngithinteni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Hayi, kwanelo kwalamhla. Mthwakazi omuhle, asidibaneni kuhlelo lwabatsha. Uhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngolwesibili kusukisela ngo-8 PM kuthi yafika ku-9 PM. Ontanga, bye bye.
Alo ke nguMike Hobe obesethulela uhlelo lwezabasakhulayo. Amantombazana kuthiwa awasayandisanga ukuchada lezinsuku. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Njengana masiko wenziwe manje lo baba mkhulu babe lobola
usenze lomdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Sikhangela udaba lokuthi indaba amantombazana amaningi engasachadi kulezi nsuku. Ukuze ngihlaziye udaba lolongi lo baba uNyandwe Mkhonto Khumalo bese siba lo mama ke uSandra Ndlovu. Mandlovu, kunjani?
Ngiyaphila njani baba
Dube? Siphile kahle sibili baba Khumalo, kunjani?
Ngiyaphila njani baba Dube?
Hayi, siphile kahle. Uthi siqaliseke umama Mandlovu, indaba abantwana bengasendi kade kulezi nsuku.
into zangkhona zisuka zibe sezisuka kakhulu usuka kokuyanzima kwesinye isikhathi umuntu elendeni ubaba ayabe right kwesinye isikhathi umama ayengabi right into zangkhona zaqondani ngendlela eyiyo
kwenziwa kwini vele kuhamba njani
angazi ukuthi abantu sebangena ukudlala kakhulu abantu abasathembakalanga sini yikho kudala ukuthi kube lokunzima amunye uyathola indoda elungileyo umfazi la sekavuka okunye kwenye isikhathi umuntu ongumama alungi indoda la ibe ngokunye icinine ndo yangikhona sidilika vele ingasalasti ukuthi ibe lesikhathi eside abantu behlala bebonke
m mabakhumalo kukhanya ngizani okuhluphayo kukhona okukhulunywa kumama akungene khonapho ngamafitshane ba
into engizagxila kiyo kakhulu babudube yibuntu ubuntu abusekho sebuchabalele abantu ikakhulu laba abakhoza umngcele iLimpopo besiza ngapha kwela seMzansi Afrika bezama ukuthi bathole impilo engcono kufika kube lokuhlangahlangana kwamasiko abantu singakhangela kakhulu sathola ukuthi isiko yilo elibumba umuntu ukuthi sibe kwazi ukuthi yena kwakhe ngakibo kunjani noma njengamaNdebele singabantu abanjani kumele siphile njani so engunanzelela ukuthi abantu bangafika ngapha nxa sebehlangana lezinye izizwe basuke bathathe imikhuba engasiyo yasesintwini ngathi engasiyo esibumbayo thina singamaNdebele ekugcineni umuntu abe seseza izinto eziphambuka endleleni nganika umzekeliso njengokudayisa imizimba labo sebefike bakujoyina lapha bakubona ngathi into enhle kwanti nxa umuntu lo sokumele ende usesaziwa ngabantu abaningi ukuthi yena uyisima kanjani noma abafana nxa befika ngapha uzathola ukuthi laye usefika ngapha ajoyine amagenge sebeqala ukubamba inkunzi besenza ubudlobongela nakhona esesendlini akasenzi kahle usebona ngathi umfazi yi-punching bag ukuthi umele ahlale ethaywa
manakhonapha Mandlovu uyazizwela lapha-ke ongani kuyahlupha abanye bagcina bengabona ondindwa abanye begcina beyizigebengu pho-ke kume njani konke khonapho nxa sikhalele egoli alaba abangathathwanga lapha
angiboni ukuthi kunjalo izini abantu abasekhaya abangahlali nedi kwamanye amazwe emendweni kuvele kufika kube lobunzima imizi yachitheka wafica umuntu ongumama sewondla izingane zingela baba yonke into yangikhona vento emende ukuthi abantu sebangelwa yini vilini angazi ukuthi ukuyahlala emendweni vele akuhlaleki veyogcina usubonti lawo mede usukele izingane zakho or indoda ayibaluleki ukuthi abantwana akulakuthi usekhaya okuliphi ilizwe into zangikhona vele zinzima ebantwini
siyamuza umama lapho ukuthi ungazi ube indawo ethize babakhumala kuyafana nje kodwa engxeni sokalahleka khonokho-ke ukuthi nxa uqomisa phela intombi kumele wenzeni kanti esoke isijumejume phela akunjalo baba
kona sekunjalo babudube yikho ngithe mina ubuntu abukhathalekile ukuthi usekhaya noma ungazi engunanzelela ukuthi ubuntu abusekho nje ebantwini abantu abasazihloniphi abasahloniphi abasathembakalanga ngoba ubuntu ligama elithanda ukuba banzi elilezinto ezinhle nje ezitholakalayo ezibumba umuntu so namhlanje abantu abasaqomisi ngendlela eqondile umuntu sesithi ucela ama-phone number lokhuyana okokusuba khona kudala ukuthi intombi wawuyilandelela isicathulo size sitsheke uloko gijimisana layo akusekho namhlanje abantu sebeqoma ngama-WhatsApp lama-Facebook so ubuntu in general babudube yibo obungasekhoyo ukuthi sizazi ukuthi kanti thina vele singobani kumele siphile njani siziphathe njani ukuze le mizi leyi esiyakhayo kube yimizi elesisindo ehloniphekayo ngoba inhlonipho angeke size siyiqale sesihlala sonke kodwa-ke indlela okhule ngayo indlela oziphatha ngayo ebantwini yiyo indlela ekhomba ukuthi lalapho oya khona uzafika wenzeni
nanto-ke khonapho udaba sibile oqhunywa ngubaba Khumalo ukuthi ubuntu abusekho usakhumbula kudala-ke Mandlovu nxa uyijaha lalisithi liphosa ilizwi kuwe lalibhala incwadi bhala incwadi emnandi kakhulu ebo Address of Love akusekho vela konke lokhu Mandlovu
ya okwakathisa akusekho vele umuntu abantu lapho kuyenza noma bengayazali behlangane khona lapho cathele thandaza
ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni nyanda emgondo Khumalo mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukhiphe Stube Lilani
bayawagcina masiwa wawo owawusenziwe mandu owawusenziwe
mandu
abadala
hawatshampotini hayawutshela wathi salulande.
Siyabonga Gibbs Dube ubesethulela ke uhlelo lwapho elizamasiko lizwile luyaqhubekela phambili lolu daba ngeviki ezayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Alamhlanje kuyisonto nje asiguqini ngamadolo sikhonze sivuselele umoya silontungamela inkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabingelelana kankomo, siyabingelela abalaleli. Sithemba bangene kahle kunyaka ka-2019. Sibonga umusa kaJehova.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sithanda ukufunda izwi lenkosi encwadini kaDanieli usahluko ngesesithathu undima ngo-25. Ithi yona wathi khangelani kasifakanga na amadoda amathathu ebotshiwe na. Kungani ngibona amadoda amane ehamba emlilweni ekhululekile, owesine ufana lendodana kaNkulunkulu? Sithola uShadrach, uMeshach lo-Abednego bephoselwe esithandweni somlilo otshisa kakhulu. Lithi iBhayibheli isizathu kungoba laba majaha amaHebheru uShadrach, uMeshach lo-Abednego babeyalile ukukhonza isithombe segolide esasifakwe inkosi uNebukadneza esigcakweni saseDura. Sithola iBhayibheli ke lapha lithi iBhayibheli ke la uNebukadneza wayekade efungile wathi ongasoze akhonze leso sithombe ma kukhala amacilongo, ukhala emhubhe, uzaphoselwa emlilweni. Laba majaha bayala ukukhonza isithombe basebephoselwa emlilweni. Ivesi esifundayo sithola sebephakathi komlilo lithi iBhayibheli uNebukadneza waphakama wathi uyakhangela phakathi kwesithando somlilo wababona beyihambela kathi bona bebekade bephoselwe emlilweni beboshiwe. IBhayibheli wasemangala kakhulu nithintwa yilokhu ukuthi uthi yena sibona amadoda amane ehamba-hamba emlilweni, owesine ubonakala njengendodana kaNkulunkulu. Ngo-2019 isihlobo zami ezithandekayo ngumnyaka esithi thina wokubo ngumnyaka wokuvezwa kwenkazimulo kaNkulunkulu, umnyaka wokubonakala kobukhona bukaNkulunkulu. Kodwa indaba engithintayo lapha ukuthi sithola uNkulunkulu ebonakala, sithola uJesu qobo lwakhe indodana kaNkulunkulu esehla ukuyahlenga amajaha la aphose esithandweni somlilo. Lithi iBhayibheli obonakala ehamba nabo emlilweni. Sihlobo zami uJehova, nxa sifunda iBhayibheli lonke sithola ukuthi izikhathi eziningi uNkulunkulu wayengazifezi ngesikhathi abantu bejayiva, ngesikhathi abantu bekokotsha, ngesikhathi abantu beqolotsha kumnandi. Sithola uNkulunkulu wesikhathi esiningi eziveza ngesikhathi abantu bephakathi kwesikhathi sokuhlupheka. Sithola uNkulunkulu esiveza ku-Abraham. Lithi iBhayibheli u-Abraham uSara wayekade eyinyumba. Lithi iBhayibheli u-Abraham uNkulunkulu waziveza ku-Abraham wathi suka uye ezweni engizakutshengisa kilo lona. UNkulunkulu walinda u-Abraham waze waba leminyaka engu-100, uSara waba leminyaka engu-90, okutsho ukuthi okokuqala wayekade kuvele ku-impossible, kungenzeki ukuthi uSara azithwale ngoba wayekade eyinyumba lasebutsheni bakhe. UNkulunkulu walinda ukuthi uSara ubunyumba budlule, kuhlangane ubunyumba lobuguga, i-worst situation ibe worst enkhona ezangenela. Ngithanda ukududuza intandane labafelokazi labo bonke ababona kunzima ukuphila eZimbabwe ukuthi hayi, izihlobo zami kuseduzani lapho siya khona uyeza ukukhala kwethu uMoses uyeza uNkulunkulu uyeza uJesu uyeza ukuzosihlenga kulomume sikiwo lithi iBhayibheli inhlupheko zizanda emhlabeni laphaka lapho esikhona inhlupheko ziyanda kodwa uJesu uyakubonakala eyindoda yesine ilakhulu kulabo abamthembayo lithi iBhayibheli abamthemba uJehova bayafana nentaba uZiyoni engayi kuzamazaniswa. Ngakho ngithanda ukuthi duluzekane liqine likholwe kuJehova lazi ukuthi iZimbabwe kayisozidilike noma uSatan uyafuna noma akafuni izinto zizaqolunga kuphela ngoba sikhona thina siyalibiza igama likaJehova siyambiza uJehova siyamthemba uzehla abonakale esemlilweni.
Akuyiphethe mfundisi.
Kasithandazi baba siyabonga izwi lakho. Siyabonga ukuthi wena ulusifumane kulesizwe esikhathini zokuhlupheka. Bonakala uNkulunkulu wethu othandekayo uziveze njengokwethembisa kwakho ezwini lakho ngegama leNkosi uJesu. Amen.
Lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Isvanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga ntungamili. Ye, sizaba sisonke njalo ngeviki ezayo.
Mate, sondela ntokazi, ungesabi ntombente, ngizikele ngaphelela, sondela ngikhumba khumbe kancane, ungesabeli khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo, ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwengiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo, nawe uthole uthando oluqotho, iqome ngezinga nje ziqonde ngakini.
Come and don't buy a car.
Ngiqome ntombazana, ngiqome siphalaphala ingoma kalikhwa okancube esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi wasingakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umumo elizweni usonakele wafika kusibanga esibi kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimoda. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sibane njalo ekuseni ngo 6:30 igama ngo Chris Gande lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.